Amabhizimusi amancane aseZimbabwe okwamanje abikwa eqhathe abantu abedlula izigidi ezinhlanu 5 million akuthazwa ukuba alungise impahla elohlonzi ukuze benelise ukuyithengisa emazweni aphetheya kolwandle. Umnumzana Minenhle Ngwenya we World Hunger Health esebenzelana le European Union uthi baphakathi kokusebenzelana lohulumende weZimbabwe ekuhlomiseni amabhizimusi amancane.
Kulona loluhlelo lusihlanganise khona pha olescope for IVC, strengthening competitiveness and potential for export for inclusive value chains. Uvelele ukuthini uhulumende weZimbabwe esebenza le European Union wasayina okubizwa ngokuthi yiZimbabwe Economic Partnership Agreement le European Union as far as the 2012 bekhangela ukuthi kuba lithuba lokuthi ama SMEs azitholele imali yemazweni i-foreign currency lokuthi lawo amazona lawo aphetheya bayazidinga impahla zeZimbabwe khona lapha ikakhulu ama organic products atshiyeneyo okudliwayo.
Unkosazana Sibusisiwe Bango umqondisi we-Empretec uthi basebenza gadalala ekuhlomiseni amabhizimusi akuleli ukuthi athuthuke.
Hayi, engingakutsho ukuthi umbukiso lo sibone a lot of initiative and creativity from ama exhibitors. Kakhulu ubona besebenzisa izinto ezihlanyelwa elizweni lethu lona leli. Ubona abantu bethatha i-avocado ba-express i-oil. Ubona abantu bethatha imarula ba-express i-oil.
Unkosazana Nobuhle Mazalu, umqondisi we-Back to Basics, obesembuthanweni walamuhla, uhlomisa osomabhizimusi ukupha uhlonzi kuzilimo zabo.
I-Back to Basics idila lama-farmers, both rural and urban, particularly women and youth, but obaba labo siyadila labo. Ukuthi ama-producer abakulimayo, izilimo zabo abazilimayo, bazisebenzise zingaphungeleli kulima kuphela ba-ede i-value so that they can be able to export and bezuze imali ephezulu kulalokhu abangakuzuza nge-produce yababalayo abayizuza nxa bephonguthengisa izilimo zabo zinga-edwanga i-value. So what we really do, we assist them to add value in process ama-process zabo for export.
Unkosikazi Providence Moyo umqondisi we-Divine Pro Skin Care ubebukisa impahla yakhe kulumkhosi walamuhla uthi wancedwa nguhulumende weMelika ekukhuliseni ibhizimusi yakhe.
Njenge last week nje ngathi graduate kuma SMEs sengisuke from small to medium. Ngilesifiso sokukhula from medium to what? To large. Ngalezi imfundiso engisithola from all these organizations. As I speak lonyaka, I've been enrolled ku She Exports lapha izimra izintrade lezimra bazangincedisa ukuthi ngithole ama certificate of origin azangenelisa ukuthi ngihambe ngiyo supplier kwamanye amazwe. Just like now ngiya supply ichopis last week izintrade sile Zoom meeting bengi-invite ukuthi ichopis bafuna ama products ami.
Umphathi Ntambo we micro small to medium enterprises unkosikazi Sithembiso Nyoni uvulela umhlangano okusemthethweni ekhuthaza osomabhizimusi ukuthi bayathengisa impahla zabo e-European Union.
And the global, amazwe wonke ehlangene, kuyakhanya ukuthi ama-SMEs yibo abaqotha ubuyanga, yibo abadala imisebenzi, yibo njalo abaqotha ubudlwangudlwangu. Ama-crimes ayaba phansi, ngenxa yokuthi umuntu uyazenzela, umuntu uzenzele yakhe imali. Labana bangekho kuma-SMEs bahamba bedlwanguluza abantu betshontsha besenzani. So thina njenge-government yeZimbabwe sithi thina kuhle kakhulu ukuthi sibe lama-SMEs azenzelayo abantu abazimele bodwa besenza ukuthi abantu bathole imisebenzi besenza njalo ukuthi ilizwe i-economy yelizwe iphakame.
Amankampani amancane edlula ikhulu ebebukisa impahla yabo sebelungiselela ukuyayithengisa emazweni agoqela akumanyano owe-European Union. Ukuvalwa kwamankampani amakhulu kulandela ukumamanzonzo komnotho welizwe lezijeso zomnotho izizalwane zeZimbabwe sezasungula amabhizimusi bezimele kuthi uhulumende laye sewadala izikhwama emabhanga ahlukeneyo emizameni yokuhlomisa amabhizimusi la ukuze bayenelise ukuyathengisa kwamanye amazwe. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngiwobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.